amalunga la abumba ikomiti yezimali bathi bakhathazekile batshela leli qula elikhokhelwa ngumnumzana Dominic Faniza ukuba lolu hlelo oluqale ngomnyaka 2013 ngesikhathi sohulumende womanyano seluthethe isikhathi kungekho okwenzakalayo lona ilizwe selilungiselela ukhetho. Ingozi kuyikuba kuza kube kungekho ozihlupha ngalo kuzaphazamisa lohlelo lokuvuselela ubudlelwano labamazwe athuthukileyo. Umgcini sihlalo wale komiti umnumzana David Chafika weZANU PF uthi kuyinto edanisayo ukuba belulokhe luqhubekiselwa phambili lolu hlelo kungekho kubonakalayo okwenzakalayo. Omunye wamalunga la umnumzana Samson Mukanduri weZANU PF laye ukhuthaze abe IMF ukuba bayekethise ukuze eZimbabwe lanelise ukufinyelela usizo emazweni awumanyano weBretton Woods lezinye inhlanganiso ezitholisa usizo lwemali. Kodwa ufaniza uthi lanxa eZimbabwe litshengise ukuzinikela ukuzilandela iziqondiso zohlelo lweStaff Monitored Program njalo lanelisa ukwethula uhlelo lokuba lizozihlawula lezo zikwelede emhlanganweni owenzelwe eLima kwele Peru ngenyanga kaMfumfu nyakenye.
You have to pay back the arrears. Until
kumele libhadale izikwelede zenu. Ngaphandle kokuba eZimbabwe liqale libhadale izikwelede zalo ku-IMF, ku-World Bank, laku-African Development Bank, akula esingakwenza okwamanje.
Wengeze ethi kumqoka ukuba eZimbabwe lenze izivumelwano labezinye inhlanganiso lapho lilezikwelede khona abalamandla okuthatha izinqumo kubhodi ye-IMF. Wathi lanxa yena labequla lakhe bengayikhupha iripoti enhle phezu kwendlela iZimbabwe iqhuba ngayo, akukho okuhle okungaphuma nxa bungebuhle obudlelwano lenhlanganiso ezitholisa imali zezikwelede. Wengeza ethi izibonelo zitshengisa ukuba okunye kwalokho okuhlupha abenhlanganiso lezi kungelani lezikwelede. Ufaniza uthi kumele ilizwe liphange likulungisise lokho. Owake waba ngenye yengcwethi kwezomnotho kugatsha lwezemali umnumzana Masimba Manyanya utshela iStudio 7 ukuba kuzwisiseka lokho kukhathazeka kwabameli laba. Wathi lanxa lolu hlelo lwe-Staff Monitored Program luqhutshwa ngendlela elungileyo, akukho kubonakalayo kungakho bekhathazekile abameli laba. Iqula le-IMF leli liselizweni okwamaviki amabili ukuzabona ukuba luqhutshwa kanjani uhlelo lokuhlawula izikwelede zelizwe ngaphansi kohlelo lwe-Staff Monitored Program kanye lokuba kubonisanwe bese lisiya kwethula iripoti yalo kubhodi ye-IMF emhlanganweni ozakwenziwa ngenyanga kaNkwenkwezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.